Ngo zihlobo lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 25 Julyazi 2019 ngoprofethi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kulabantu esibabekileyo ukuthi basebenze bayenze imisebenzi sokugcina lokulondoloza lokukhokhela abantu, kodwa bona bathona bebengisana bebangisana bephakathi kunokuthi balungise amanyala lesiqhubekiso ezikhona elizweni lakithi.
Kambe ingxabangxoza esedolobheni lakobulawayo ingaba ngeyokuchasana ngemihlobo, ukuxabana phakathi kwebandla le-MDC kumbe imisebenzi yenkohlakalo.
In the arts industry, be it ukujeza okokuhlabela, ukugida, ama-poems or anything, just anything in the arts industry. So discuss ukuthi kwakhona ama-problems ahlangana labafazi abaku-arts industry iwaphi, njalo singadila lawo njani, singawalungisa njani.
Abesifazana bakumsebenzi we-art basungule uhlelo lokuhlangana nyanga zonke ngolwesithathu eHarare abalubiza ngokuthi yi-Women Crush Wednesday. Inani labamakolishi emfundo yaphezulu lamayunivesithi emazweni omhlaba atshiyeneyo bakanya besiza eZimbabwe ngobuningi lenhlelo zabo zokukhankasa kwabangaba lesifiso sokuyafunda khona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umumo wakobulawayo lokungakazakali ukuthi uzaphetha ngani, nanku le commission yathunyelwa kulelo dolobho kuyakwenza ukuphenyo lokuthi ingakatsho lutho ukuthi itholene. Ingxabangxoza iqale ngokuxotshwa kukamabhalane omkhulu kukhansili u-town clerk Mnumzana Christopher Dube ngumsekeli kameya Mnumzana Tinashe Gambarame. Icine singasazwisiseki ukuba yikufuthelana na phakathi kwebandla le-MDC, yikuxasana kwemihlobo kumbe yimisebenzi yenkohlakalo. Kube lokutshengisela kwabantu bakobulawayo, abanye abantu besekela uDube abezokholwa khona bona bathini ngokwenzakalayo kobulawayo. UChris Gande ube lethuba lokuxoxa lomfundisi Ray Motso wakobulawayo ukuba aphe imibono yakhe ngokwenzakalayo kuleli dolobho.
Kuhlangene mnumzane, izinto lezi mana ngikuphumele egcekeni. Kunokonakala okukhona emhlabeni, kumbe elizweni lakithi, amagethi, amanzi, imisebenzi, yonke into vele akula katholakali. Kulabantu esibabekileyo ukuthi basebenze bayenze imisebenzi sokugcina lokulondoloza lokukhokhela abantu, kodwa bona bathona bebangisana bephakathi kunokuthi balungise amanyala lesiqhubekiso ezikhona elizweni lakithi. Akula nto noma eyodwa abangasithela ngayo ukuthi sizama ukulungisa izinto ngalindlela, kodwa bona bayabangisana bephakathi kunokuthi balungise ilizwe lakithi. So laba bantu vele bona balanda isikhundla bona ngokwabo. Thina sesingenela sibona kungani vele kule tribalism kulani bonke bangisikhundla khonapha. Le-corruption yangikhona ikhona, bafuna ukukhaphula labo phakathi khonapha. Thina sesitona sibangisana ngoba sesithi hey lo liNdebele, hey lo liShona, kanti yena lo even xa umuntu ebhambanisile akula ndlela yini abangasitatha ukulungisa izinto zabo eziyabe zibhambanisekile ngaphakathi. Indaba befuna ukuphuma phandle ukuthi basithengise thina ukuthi kule zinto abazenza, indaba engazilungise khonapha. Abala ndlela ezokulungisa ngazo izinto kusithi kanti.
Manje kuthiweni uZulu wakobulawayo leZimbabwe jikelele athini ngodaba lona?
Hayi, vele siyadana vele thina, kuyasiqaphula lokhu ngoba abaningi vele abasoze bakwazi ukuthi i-tribalism yini kumbe i-corruption yini. Wonke umuntu vele is right to interpret it the way they want, ngoba vele akucace ukuthi kuyinokwenzakalani. Akula mthetho yini esithi kanti ukuthi nxa umuntu esephambanisile kuyalandelwa ukuthi kuhamba kusuka lapha kusiya laphana kusiya lapha. Indaba engakulandeleki abanye bonke bebethule isithi kanti yonke ithule, thina aba esingaphandle yitesi esikhulumayo bona bendaba engakhulumi.
Manje lokhu abafuna kwenziwe abanye ukuthi kususwe amakhansila kufakwe i-commission, ubona ungani kunganceda yini?
Waba yisituda vele bangayazi bengazazi izinto abazenza kumele baphume, ngoba kumele basithengise vele ukuthi bathengisele vele ukuthi bayazazi izinto abazenza. Le mthetho ye-city council according to the constitution of Bulawayo City Council ukuthi ithini, babengayazi vele bayenza amanyala kumele baphume vele lela bathengisele mnumzana kumele basitshengise ukuthi khona ngabakhokheli esibafakileyo ukuthi bayenze umsebenzi bonke nxa bengakwanisi ukwenza umsebenzi kabaphume vele bafuna vele ukusebenzisa i-city council ukuthi babalwe bathengisele vele ama-problems abo why thina siyayazi i-city council yokobulawayo kwakuyi-city council vele ezayo esegcekeni ukuthi yawina vele various accolades ukuthi khona bayasebenza nothi khonokho abakwenzayo kathesi lokhu idolobho lethu belihlanzekile likhokhelwa sibili i-corruption le ingekho vele it was very very limited because thina njengabantu vele umuntu wonke is corrupt we have to accept that but okwenzakalayo kathesi vele angikubone mina ukuthi kungasisiza thina akusize lutho vele kathesi esibela mana ngikuphumela egcekeni kathesi kule government elizweni lakithi ezanu p f sila ama-problems leyi i-city council nge-m d c sila ama-problems so what's the difference ongcono ngubani khonapho ngabona abantu be-m d c yona m d c as a party bengakwanisi ukulungisa lezi zinto bebangele i-problem kobulawayo because of i-party yabo yele ama-problems labo kumele baphume engcono singafaka abantu bangasebenza la ma-political parties
Lo ke bekungumfundisi uRaymond wakobulawayo ixoxa loGrace Gande owe Studio 7. Abesifazane abakumsebenzi weArt ongaba ngokudweba kumbe ukucula weArt basungule uhlelo lokuhlangana nyanga zonke ngolesithathu eHarare abalubiza ngokuthi Women Crush Wednesday bejonge ukukhuthazana ukuphatheka kwabesifazane kwezeArt becebisana kunhlupho abahlangana lazo kulomsebenzi. Intatheli zendaba yethu yeStudio 7 uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lo mhlangano wenzelwe eJason Mpepho Little Theatre Harare phansi kwenhlanganiso yePatime Trust. Umqondisi wale mhlanganiso uSandra Mpofu uthi limhlangano iza kwenziwa kanye ngenyanga.
Nasifuna ukudiscussa ama issues akhangelane labesifazana like in the arts industry be it ukuthenzwa kokuhlabela, ukugida, ama poems or anything, just anything in the arts industry. So discuss ukuthi kwakhona ama problems ahlangana labafazi abaku arts industry wapi, njalo singadila lawo njani, singawalungisa njani.
Uqhubeke ethi kuyadingakala ukuba abesilisa labo bephatheke yikho limbuthano lemidlalo ibahlanganisela labo ukuze babe yingxenye yokulungisisa okungaba kuphoseka. UKedrick Kerken Songelwa osemsebenzini owe-theatre art uthi kuqakathekile ukuba abesifazana bengathiwa phandle kulo msebenzi.
Asingeke sisebenze sodwa, like take for example ku-theatre, mina angikaboni like u-director ungumfazi. And it's good because there are many stories that they want to tell abantu ngayo. And them, they can tell them, bengatshela ngcono abantu kulokuthi kukhulume yimi indoda ngikhuluma i-stories abafazi. So kuhle ukuthi sibone abafazi labo bebuya lama stories, bebhala ama stories, bebuya bezodirector, bedirect amadoda. And also beyenza lawo ama-plays abo bengabafazi bodwa.
Umculi olodumo uEdith Woudonga uthi imbuthano enje banikeza ithuba njengama-artists asibele sikhathi besebenza ukuqinisa lokulaya abasacathulayo abazama ukungena kulo msebenzi.
Labo ngoba thina enxa sithulanga ithuba lokuthi lapho esasisebenza khona siqalisa kube nomuntu othi hayi laphana ungahamba ngaleya nendlela uzathola kule godi uyawela phakathi kwakungela. So wawuhamba ufike uwele phakathi uzikhiphe khonapho ukhethe ukuthi uyaqhubeka yini kumbe awuqhubeki phambili ukuhamba.
Wengeze ethi ithuba elinje lihle kakhulu ukuba ebhekane labomama noma nje induba emsebenzini owe-art zifika la kwabesilisa.
Ama-problems esihlangana thina omama emsebenzini wethu maningi and sometimes ingxayafana labafana but ukuthi thina omama kusuka kube 3 times more. So nxa usebenza vele kumele ufake 200%. Nxa usenza yonke into oyenzayo abantu bakukhangela ukuthi vele ngathi umama lo wenzani. Ungatholakala ungumuntu ongani osewele ngalo komgwaqo. So njalo uyabona umama banjani.
Unkosazana Caroline Maganga, umqondisi emsebenzini we-theatre, uthi inhloso yohlelo olwe-Women Crush Wednesdays ikuthuthukisa umsebenzi we-art ukuze abesifazane bengatshiywa phandle kube lithuba njalo lokucebisana nyanga zonke ngendlela zokuzithuthukisa. Abesifazana abakumsebenzi we-art bazahlangana kanye ngenyanga endaweni e-Jason Mpepho Little Theatre. Lo ube ngumhlangano wakuqala ungenwe ngabozo umsebenzi owe athi abagocela utariro negitari Kedrick Msongelwa Keke, Edith Wodonga, Kudzai Kudzigel, Timwenje labanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Zimbabwe, the voice of America.
Ngesikhangele okwamanje eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba eleHerald libika ukubana umkamongameli welizwe unkosikazi Cecilia Mnangagwa uthembisa ukunceda abaswelayo emangweni wetsholotsho kuWard 7. Lokhu ukhangelele ukukwenza esebenzisana labenhlanganiso yakhe e-Angel of Hope Foundation. USenator Alice Dube uze emele unkosikazi Mnangagwa ezolalela izikhalazo zezakhamizi zikaWard 7 ezimtshele ngenduvo ezigoqela ukuselakala kwamanzi ahlanzekileyo, uncedo lokwelatshwa kanye lokuswela imali zokusungula imisebenzi yokuziphandela. Kuthi ke iphephandaba elechronically lona libika ukubana umgcinisihlalo wekomishini ebona ngezokhetho iyeZimbabwe Electoral Commission iZEC uJustice Priscilla Chikumba wethule umbiko othi ukukhethwa kwakwamnumzana uTole Sly Gwana njengomqondisi wezokhetho akulaze inkohlakalo phakathi njalo akwephuli mthetho. UJustice Chikumba uthi uSly Gwana uleminyaka elishumi lasikhombisa esebenza kwezokhetho, ngakho ke ulalo ulwazi olujulileyo oludingakalayo kulo msebenzi. Uhulumende weMelika ubika ukubana usezavuselela isigwebo sokulengisa labo abavele sebagwetshwa isigwebo sogodo ngemva kokuba eke wama okweminyaka elishumi lasithupha edluleyo 16. Sokukhethwe izibotshwa ezinhlanu ezabulala abantwana ezizaqala zona ukuthathelwa lazo imphefumulo. Izibotshwa ezinhlanu lezi ngabamhlophe abane lonsundu oyedwa abavalelwe ijele elilindwa kanzima eLetterawo esigabeni seIndiana abaleminyaka ephakathi kwengamashumi amathathu lasikhombisa kusiya kwengamashumi ayisithupha lasikhombisa 37 to 67. Lapha ngababalisa uDaniel Lee oleminyaka yokuzalwa engamashumi amane lasithupha 46 okhangelelwe ukulengiswa mhla ka 9 Mpalakazi lonyaka wagwetshwa ngomnyaka 1999 ngemva kokufunyanwa elecala lokubulala umninisitolo umkakhe kanye lendodana yabo eyayileminyaka e-92 e-Arkansas. Kuzoba lo Lesmond Michel oleminyaka engamashumi amathathu lasikhombisa 37 yena-ke ukhangelelwe ukulengiswa mhlaka Mpalakazi 11 lonyaka. UMichel wagwetshwa ngomnyaka 2003 ngemva kokufunyanwa elecala lokubulala ugogo oyeleminyaka engamashumi ayisithupha lantathu lo mzukulu wakhe oyintombazana owayeleminyaka e-92. Kuzoba lo Wesley Parki oleminyaka engamashumi ayisithupha lasikhombisa 67 yena-ke ukhangelelwe ukulengiswa mhla kaMpalakazi 13 lonyaka ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula lokubulala intombazana eyayeleminyaka elishumi lasithupha 16 eMissouri. Ngaphambilini wayeke wabulala njalo usalukazi owayeleminyaka engamashumi a-92 ngemva komgongoda ngesando. Kuzoba lo Alfred Bourgeois oleminyaka engamashumi amahlanu lanhlanu 55 yena-ke ukhangelelwe ukulengiswa mhlaka Zibandlela 13 2020 wafunyanwa elecala lokubulala umntanakhe oyintombazana owayeleminyaka emibili yokuzalwa. Lo nguye onsundu phakathi kwabamhlophe ozalengiswa kwabahlanu. Owesihlanu nguDustin Honken oleminyaka engamashumi amahlanu lawo lanye 51 yena-ke ukhangelelwe ukulengiswa mhlakazibandlela 15 2020 wafunyanwa elecala lokubulala abantu abahlanu esigabeni se-Iowa abagoqela abesilisa ababili lo mama labantu abakhe ababeleminyaka elishumi lowayeleminyaka eyisithupha. Thank you. Inani labama college emfundo yaphezulu lama university emazweni womhlaba achiyeneyo bakhanya besiza ngobunengi eZimbabwe lenhlelo zabo zokukhankasa kwabangaba lesifiso sokuyafunda kiwo. Baza bezocebisa ngezifundo ezidingakalayo emhlabeni jikelele ezivulela amathuba achiya izifundi zisenelisa ukuqhakacheka lasemazweni womhlaba. Intethele zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Amakolishi la ahlangane lezifundi kundawana ezitshiyeneyo eHarare, Mashonaland East neMashonaland West etshengisa alakho kuzifundo zaphezulu. Umnumzana Alton Wee umela ikolishi leSandvik University elinikeza izifundo zebiotechnology ledesign yaphezulu ngendleko encwebekayo kuzifundi zeZimbabwe.
Malaysia campus is actually, I would say, is more cheaper compared to going to Australia directly.
Kubantu beZimbabwe kungabanceda kakhulu ukuthi bekhethe ukufunda kukolishi lethu eliseMalaysia ngoba linikeza izifundo ezilohlonzi ngemali ephansi okugoqwa kathathu siqathanisa lelise Australia, kodwa bethola uhlonzi olufanayo, bethola imfundo ye-Australia ebanikeza amathuba emhlabeni jikelele befundele eMalaysia.
Othi abanye abalezimali zabo balakho ukukhetha ukuthatha iminyaka emibili befunda beseMalaysia bebe sebethatha owodwa beqethisa bese-Australia. Omela ikolishi leVega School of Design and Business eliseGoli ongazihlambanga ngegama uthi balamakhosi amaningi awohlonzi lwaphezulu angaphathisa izifundiso eZimbabwe.
Silama higher certificate specializer in creative development, nama higher certificate in photography, nama higher certificate in brand building practice ufana ne marketing. Course esiwa offer wona anceda abantwana ukuthi baziprepare for a future, ngoba okwamanje some of the courses that are traditional enza ukuthi umuntu angatholi umsebenzi like or specific nxa esengena ku-international market.
Unkosikazi Rene Bartlett wekolishi leStanden University elitholakala ePort Alfred eZansi Afrika uthi sebenikeza izifundo zemisebenzi esikhanya ivuka ngobuningi bayo emhlabeni jikelele ukuze izifundi zingakhathali ngokuthola imisebenzi kungaba ngakuliphi ilizwe abalikhethayo.
They're both niche market programs, but also both programs of very fast growing industries. Disasters are growing all around the world, natural disasters, natural
zifundo ze hospitality zaphezulu lamahotela omhlaba okuli zinga elithuthukayo, njalo sibe lezifundo ze disaster management ezidingakala kakhulu emhlabeni jikelele. Ingozi zikhanya sezisanda emhlabeni jikelele, amazwe omhlaba esala engasakwazi ukuthi engenzani ewelwa ingozi ezinje kuzikhathi ezichiyeneyo. Ngakho leli lithuba elihle kuzifundi ukuba zithuthuke ziphathise.
Lombukiso yenzwe ngaphansi kwabeGwala Education Services uhlanganisele amakolishi lama university avela emazweni ase-Europe afana leScotland, amazwe afana le-Australia, New Zealand, Malaysia, America leZansi Afrika. Waphela kumpela nsonto ungenwa izifundi eziningi esezithathela izifundo phezulu zizama amacebo awamathuba amahle emhlabeni jikelele ngesikhathi ilizwe lokhe lilokusilela kwemisebenzi okukusimo esiphezulu. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Siyabonga ke Peter Ntambe ngalolu daba osinike lona. Okwamanje ke yikela siphe ithuba kubalaleli bethu abeStudio 7 ukuze batsho imibono yabo ngokwenzakala elizweni.
Linjani basakazi beStudio 7, labalaleli beStudio 7. Mina igama nguStanley Kugabadela Ncube, mzalwa lapha eNgondo komzijwa Ncube, but ngokuhlala ngihlala eSibila eBinga, eSibila ku-4. Ngithi lami mfake okuncane nje, i-government le ekhona angazi abantu abayivotela manje ukuthi bathini manje makuso. because if you really kupugile food by kupugile and you baba bambe as a fuel. Ikupugile, zonke izinto zizokhuphuka. Rand alisavunyelwa, US dollar isavunyelwa, ipula lisavunyelwa, sovunyelwa amabhondi, amabhondi awekho elizweni. Kanti bathi abantu bephile njani vele? Bafuna abantu bephile njani? Ngoba kunje ngamanje asikhulumi ngabantu abasebenzayo. Abasebenza abasebenzela ihala nje. Wesi abangasebenziyo. Wesi iziphofu ezicela imali esitaradeni. Kanti igati government le injani vele? Abalazwelo, waye bengalazwelo so. Waye bengalazwelo abantu besifa ngalindlela. Kanti sisigcwele emazweni, umhlaba wonke sikhona. Kula lizwe kuthiwa la muntu ongabuya eZimbabwe. Sigcwele la sesiyahlupheka. Angazi laba abayivotela ukuthi bathini manje baphakamisa amansaro abo lawo lama t-shirt la abhale zano besithi fefefefe manje bathi kwenziwe njani ke manje makuso. Kusiyafika uDisemba phela ifuel le yabe sikhuphuke maybe kusiyafika ka-10 and kuzoba nzima ukuthi abantu bebuye abavela phandle ngendaba yefuel le. Hayi kunzima shema, angazi ukuthi kwenziweni, angazi ukuthi kwenziweni ngezani. Umbuso lo mbuso lo unzima lo. Hayi umbuso lo unzima, angazi. Abavotelayo ukuthi bathini ke bona makuso, oro bona bahleli kahle asazi. Babehleli kahle, hayi siyababongela. Siyababongela.
Amavuko balaleli beStudio 7, ngivusa wena uJonge uChristi. Lontunga okaDube umthembo sithembayo kumele Placidus Jeremiah. Hey madoda esisime sesisekhaya lapha isime esibili, isimo esingazange sisibone njalo isimo abalutshwana abasibonayo ukuthi kulapha izinto asoze zikhambe kahle. Kambe ngemva kokutsha itoyitoyi yonke liyana lokuriska kuthiwa mgabe masikor kade awutsotsi bayakwazi ukuthi basebenzise abantu kubana bagijime kuthi hhayi babakhiphe umgabe kanti bona bafuna i-red carpet le behambe umgabe imihla lemihla. Kambe lake lakubona ngabi if that is true ukuthi umuntu ayebiza i-jet fighter kumbe indege ngasemalaysia kumbe eDubai uyisiza eHarare leyo ndege i-charger nge-hour izofika ifike imthathe i-distance yokusuka kuphela eHarare yembeko eGweru that is 20 minutes. Kambe ibhadalwa malini, ibhadalwa ngubani? Ayekuphi amahelikopta we-army ukuthi isikopokopo nje se-army simthathe o-ED umnangagwa simutifare khona egweri yangkhona ngefere abadume ngayo rather than ukuthi umuntu ayebiza indege from all the way from Dubai ukuthi isuke ikhona lezomthatha eHarare imuse egweru umango we-20 minutes. Kambe lake lakubona ngathi sazisavelelwa madoda. Nampa labo fuel sokukhwela everyday. Abantu bathi bebatshele ukuthi okuyimali lokho ebezamtli ukufake. Can never compete lamanye ama-currencies kwathiwa hhayi izimdola yayo uyazinepower. Kuyini khonokho sokusenzakala khathesi fuel sikhwela phose kabili ngelanga kumbe sikhwela almost every week kumbe after every 2 weeks. Bakhulume bathi kungenabona bathatha i-bank rate yabe ikhona ngaleso sikhathi kanti osokuzima ukuthi iholo lababalisi lalo lingaze la-bank rate kuyini. Nxa kuyukuthi ngesikhathi sikamgaba ababalisi babehola u-470 ngubu-$450 why la inga-bank rate ngerate ekhona kanti isi-7.5 yona leyo. Kodwa i-duty bagijimela bayi-bank rate nge-7.5 i-fuel bayirate nge-7.5 kanti i-pay ka-teacher-ke i-pay ama-7.7 why layo ingaze ya-bank rate ngayo le i-rate ekhona. Lokhu yikudlala ngabantu lokho. Lokhu yikudlala ngabantu lokhu. Ayikusikazi sisidubeke eZimbabwe kanje size sinciphise amabhrugu emuva si-olte sivale amabhrugu izikhwama ziphose zithintane ezebhrugu lendoda emuva kukathi ke amadoda wayibonti le yindoda elesiyinxele uyibonti yindoda elethambo bonke abantu khale sibajust amabhrugu izikhwama esikaleft nesikaright ezivune emuva sezifuna ukuthintana ngenxa yokuvala amabhrugu. Madoda siyafa ngendlala
hayi linjalo balaleli abathandekayo. Eyi laba eZimbabwe laba kusithwele nzima la sokuswelekala lo nkulunkulu nje ukuthi angenele ngoba izinto asabambika sabambiki imota ziyadura ukudla esitoro kuyadula impuphu iyadula yonke into iyadula so ay lapho ayayayaya akusela nto enhle la ukuthi kumbela abantu bathini nampo lawo amadoda la ukuthi akhulumisane sibone nje ukupho kuvikela abantu nje akazweli bantu amadoda ankosi ukuthi aluba bayahlangana bakhulume ukuze abantu bayithule abantu umthwalo lo wabalawo lo sesifo ngokukhuleka nje ukuthi uNkulunkulu aluba uyangenela nxa uNkulunkulu engangenela nje kubonakala ukuthi kungenzakalani ngoba heyi iZimbabwe kusesezimbabwe lana esiyaziyo kathesi iZimbabwe vele singamarararararararara asisakwazi ukuthi okuyikho kuphi hayi kulungile balaleli bathandekayo mina ngumoya wemawane
Hallo balaleli mina ngusibanda kokubulawayo hayi uhulumende lo osehlulekile abana uhamba ngami nje berizayine bonke especially umthuli lo mnakakho hayi wamasela amakhulu kakhulu elizweni bayakhathaza kabalaleli ngiyabonga
sanibona basakazi kustudio 7 siyabona bathakazi kustudio 7 osithandekile Mhlanga nabo Dumeleni Nkomo siyanibingelela lana ngikhulumisana ukuthi ngikhulume ngendaba ka Kambarani uKambarani yinto ayenzile ukuxosha uDube ngenkathi uSolomon Mngoni umeya ethethe ilizwe ayikho right ene manje into abayenzayo ayikho right ijabulisa izitha iza no PF bayajabula manje labantu beMTC mabelwa bodwa ele manje siyajabula izitha manje oJoseph Shuma bajabule kakhulu oJoseph Shuma bajabule kakhulu manje sibethola inxeba manje lokungena nabo nabo Gawule sebejabulile manje sebasizakele kodwa ngiyanicela abantu bakobulawayo ukuthi no even noma ngabe kunjalo niqhubeke nivotele MDC ningayeke ukuvotele MDC ngoba yiyo iliqembu elikwazi ukuhlanganisa abantu yilele yilo futhi elingavusizwa
laboke bekungabalaleli bethu abaka Studio 7 besipha imibono yabo
Owamazinya khala ngoba ngijabukile Ikhiziwe hlungu ngoba yephukile Awuwe mdale garisibuti
Ubuhlungu umoya wami Ungephule inhliziyo Ngoba ushiye ngingedwa Lala kahle ngesithando sami Ubuhlungu umoya wami Ungephule inhliziyo Obanzange mbene xesha nokuthi goodbye Obanzange mbene xesha nokuthi goodbye
Isikhathi sethu savuma ukuba siqhubekele phambili lokho sifonke kulolu hlelo esenza kwenza kathesi lami ngothi ngithi goodbye sidibaneni sibe lithuba linye ngeviki elizayo ekuseni kodwa ke ngale ntambama sizodibana njalo kuhlelo lunye olivalelisayo uProphetess Jeremiah sithi libe lempelasonto elithukile
Mangwana nyaka naka watereri.